Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla 17 kuMfumfu 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela umkhuhlane weCOVID-19 behambe emsebenzini kusasa.
Bavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo.
Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesifikele eZimbabwe uyahlolisisa umonakalo odalwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
I-United Nations series ama-sanctions lawa njengama-unilateral sanctions ayikhona lokho kwakukhulunywa kuqala kuthiwa they are targeted.
Bayakhala abantu eNyamandlovu ngokubulawa kowesifazana yindoda yaphosela isidumbu sakhe embodini omdala.
Ubomama abame ukubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba abathi bayabathanda.
Kwezamasiko sihlokulisisa ukukhungwa kwabatshadayo.
Abantu omunye lomunye uza nephasila yakhe eyipresenti enyeyabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi.
Salethulela ezabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi bonke ababalisi kumele behambe emsebenzini kusasa loba uhulumende esithi uza xotsha bonke abangahlotshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikwicamfu ndoda kabafira Joe, umkhokheli we-PTUZ uthi akukho emthethweni ukuba kuxotshwe abangahlatshwanga njalo bengabingelwanga ngemfanelo nguhulumende. Uhulumende wathi izisebenzi zonke kwakumele zihlatshwe kungakedluli mhla ka-15 ngomfumfu. Umnumzana Paul Mavima, umphathintambo wohlangothi lukahulumende olubona ngezisebenzi, utshele iphephandaba le-Herald ukuthi bazaxotshwa bonke abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Love Joyce Banda, okuhlangothi lwabatsha kunhlanganiso ye-PTUZ uthi ababalisi bonke kumele behambe emsebenzini kusasa.
Akula ngitsho uteacher oyedwa osetholile incwadi yokuthi angabuye emsebenzini. Ngakho-ke kabavuke bahambe emsebenzini njengenjayelo. Siphinde sitshengise ukusola kwethu ukubana indlela ohulumende aphatha ngayo indaba leyi kayisiyo ndlela esiyikhangeleleyo. Bekufanele kuhlalwe phansi kukhulunyiswane.
Usikwicamfundo Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeZimta uthi akwaziwa ukuba uhulumende uyakwazi kumbe hatshi abantu abahlatshiweyo labangahlatshwanga ijekiseni efaneleyo.
Ukuthi usethe wabacazulula kakuhle ukuthi abangahlatshwanga ngobani njalo wabaqamba ngamagama basikakuthole. Kanti lathi incwadi ekhomba lokho ukuthi sokuqalile ukuthi kuyasebenza ngomvulo lweviki besingakakuthole.
Umnumzana Ngqobani Sithole, igqweda elilwela ilungelo loluntu uthi uhulumende akumelanga abambe ngamandla izisebenzi ukuba zihlatshwe ijekiseni le.
EZimbabwe umuntu kabanjwa ngamandla ukuthi ayevaccinator. Ngakho-ke ukuthi uhulumende uzafosela izisebenzi zakhe ukuthi ziyevaccinator, abe semtshela umuntu ukuthi lapho ungavaccinatanga ngezizathu ezaziwa nguye lowo muntu engabuya emsebenzini kuyadanisa kakhulu. Kodwa akumangalisi ngoba vele nje nxa ukukhangela uhulumende izisebenzi zakho ziphatha njengezigqili. Uzathola ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi imali abayiholayo incane iyesabeka lokuthi vele ungayikhuluma ebantwini. Kalandaba lakho. Ngumuntu nje vele uhulumende asewakuthatha ukuthi izisebenzi zakhe uyenza akufunayo ngesikhathi asifunayo. Kuye nje it's modern day slavery. So nxa sebatsheleyo ukuthi bengabuyi, hayi akulanto emangalisayo vele nguhulumende nje ongalaleliyo.
Uhulumende uthi ukuhlatshwa kwababalisi lezinye izisebenzi kungehlisa inani lababanjwa yi-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulweyo umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi bafika phose amajumi amathathu bahlolwe batholakala belegcilukwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula izigidi ezintathu 3.2 million kuthi sebehlatshwe okwesibili bafika phose izigidi ezimbili lengxenye 2.4 million. Kula bantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,657 asebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations esizahlolisisa umonakalo odalwa izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF sikhangelwe ukuba sizaqala umsebenzi eZimbabwe kusasa. UMnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi uNkosazana Elena Duhan, obizwa ngesilungu ngokuthi yi-Special Envoy for Human Rights, uzakwenza imihlangano labaphathintambo bakahulumende, amabandla atshiyeneyo lenhlanganiso ezizimeleyo. UMangwana uthi eleZimbabwe lifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi ezafakelwa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. Uthi abantu kumele bakhulume ngalizwi linye ngodaba lolu. Okuhlangothi lwabatha kubandla le-ZANU-PF, uMabutho Moyo uthi inhlanganiso ye-United Nations kukhanya ifisa ukuba zesulwe izijeziso lezi.
Nxa ubalile i-terms of reference zakhe urapatuwa lowo, United Nations series ama sanctions lawa njengama unilateral sanctions ayikora lokho okukhulunywa kuqala thiwa they are targeted because they are not targeted. So hayi siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa labantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama sanctions le ngoba abantu abaselamsebenzi ama industry bevalile kodwa sange sidele besiloke sizama amaye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokela ibandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi izijeziso lezi zikhahlameza uZulu.
Sithi thina ama-sanctions akhona eZimbabwe asehlukumeze kakhulukazi umuntu ongumuntukazana nje, umuntu ongekho la ku-any hlangothi lwezombusazwe.
Kodwa uMnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MTC Alliance, uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF liqhubekela phambili likhahlameza uZulu.
Uzananzelela ukuthi emavikini amabili adlulileyo abantu bezanu bebelokhu bebhizi befaka ama-sanction kumbe izijeziso kuzizalwane zeZimbabwe ngokulwa nangokuxabana kade bekwenza le labasekeli bakapresident Nelson Chamisa, njalo lokusebenzisa udlame lamapholisa ngendlela engaqondanga. Kuza kuba segcekeni njalo kusegcekeni ukuthi lezo izijeziso ezifanele zikhangelisiswe inhlanganiso ye-United Nations.
Amazwe entshonalanga afakela inkokheli yebandla le-ZANU-PF izijeziso zenotho esithi kuhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho oluqondileyo. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seNyamandlovu. Abantu abadabuka eNyamandlovu esabelweni seMathabeleni North lokhu bedane okumangalisayo ngokubulawa komunye wabo owagongodwa yindoda waphela umoya waphoselwa isidumbu sakhe emgodini omdala. Abakhulumela umsakazi weStudio 7 bathi kuyethusa kwenziwa nguClifford Phiri wabulala uMaggie Ndlovu wayemcabangela ukuba usekhombile. Bathi akumelanga kwenzakale lokhu eZimbabwe ngoba kwephula inhliziyo. UNkosazana Tryphene Mpala odabuka eDrysdale eNyamandlovu uthi kumele abesifazana bekunanzelele konke okwenziwa ngamadoda abo ukwenzela ukuba bengakhahlanyezwa.
Udaba lolu olukaMaggie Ndlovu olokuhlukunyezwa ebulawa ngesihluku ngumuntu athi uyamthanda ongumkakhe luzwisa ubuhlungu kakhulu. Mina ngithi kubomama abame ukubekezelela ukuhlukunyezwa ngobaba abathi bayabathanda bavele bakunanzelele kuqala ukuthi ubaba lo uyahlukumeza beme ukuthi bayabekezela, ngoba ngomnyaka lo oka-2021 akusafanelanga ukuthi kube bakhona omama abasahlukunyezwa bebulawa ngendlela ebuhlungu kanje. Khona omama kumele bafunde ukuzimela lokuzisebenzela.
Lokhu kusekelwa nguSeka Carlos owaziwa ku-Ward 13 emagwadini ngegama elithi Ngungwevu yeZulu.
Ukubulawa kwabantu besifazana omama bakithi manje kusenza manje sithuthumele kakhulu, sibone ukuthi umhlaba lo kusasenabantu abayeyisa omama bethu kuze kusenze lathi sizakhamuzi sibone ukuthi omama bethu lemuli zethu aziphephanga ngenxa yabantu abalokhu besesephethe ubugebenga ebesize sifise lokufisa ukuthi nga kwesinye isikhathi umuntu owesilisa osuka ehlukumeza umuntu wesifazana ngalolu hlobo kuze nga uyanikelwa ezandleni zabantu kodwa ngenxa ukuthi umthetho ukhona sifisa ukuthi umthetho usebenze usebenze kabuhlungu kulezi zigila mkhuba ngoba thina sizakhamuzi zemagwadina sikufuni konke lokho ukuthi omama bakithi bengaphiphi kahle sicela ukuthi umthetho ungenelele ukuze isizwe sakithi imbokodo zakithi ezakha isizwe ziphephe lazo ngifisa lokufisa ukuthi sehlakalo lesi manje kube sokucina njalo isigila mkhuba sihlangane lembila zithuthe entabeni.
Umnumzana Manzana Ncube odabuka eBhumane eNyamandlovu ulombono ofanayo.
Udaba lolu luka Megi Ndlovu ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba olubonisa indlela abantu besifazana bakithi isimo abangaphansi kwaso. Abantu bakithi abesifazana abaningi basenhluphekweni ngokwendlala njengoba sonke sazi ukuthi izwe lethu lihanqwe indlala okugcina kubenza baphoqeleleke ukuthi behlale emishadweni ebahlukumezayo. Abanye basuka benesifiso sokuthiyana sokushiya imishado le eyayibahlukumeza kodwa ngezimo ezishiyeneyo esizazi zonke ngendaba yelizwe lakithi nomnotho kugcina kubaphoqa ukuthi bahlale kuleyo mshado kodwa khona kuyinto embi njalo into enye ekhona okufanele sizame impela sizakhamizi ukuthi sigweme. Abantu bazibona izinto zisenzeka, abantu bababona abantu behlukunyezwa bethule kunokuthi behambe bareport into ezifana nalezo ngoba nxa ubona umakhelwane wakho ubona umntanakho any sakhamizi sihlukumezeka wonke umuntu kufanele athathe inyathelo ukuze sigweme ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane.
Uphiri kukhangelelwe ukuba uzadoniswa emthethondaba kobulawayo icala lokubulala uMandlovu. Singangeni kusigaba esilandelayo sisihlangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. I-Associated Press ibika ukuba sekuvalwe izikolo zonke kwele Eswatini kulandela ukutshengisela kwezifundi ezithi zifuna ukufunda kungenanhlawulo njalo sezigadele ngohulumende wenkosi uMswati. Umsakazo we-Voice of America ubika njalo ukuba utshwala obuthandwa ngabantu abaningi iJack Daniel batuzwa ngumuntu omnyama uNathan Green owayephansi kukaJack Daniel ngesikhathi kugqilazwa uZulu. Utshwala lobu banikwa ibizo likaDaniel hhatshi elikaGreen ngoba wayesigqili. Inkampani ehluza utshwala lobu okwamanje iyakuvuma ukuba kwenzakala konke lokhu. Okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Yelo baba mkhulu babelobola usenze.
Namhla siqoqa lengcwethi kwezamasiko uMnumzana Mbuso Ngwenya ngodaba lokukhunga abatshadayo. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya.
Angibingelela baba uDube labo bonke abasakazi beStudio 7 kanye labalaleli. Isiko baba uDube leli lokukhunga ngicabanga ukuthi lali sungulwe ngenhloso yokuncedisa kumbe yokusiza laba phela ababili asebeqala umuzi omutsha. Lizananzelela ukuthi nxa umuntu eseqala umuzi omutsha kufuna laye phela abe lezakhe izinto azisebenzisayo. Ingakho ubona intombi yayithi nxa isisiya kwenda ekadeni yayiqale ivalelisa izihlobo kokunye ihambiye komalumayo khonale. Iyevalelisa ngempela uthola ukuthi bayinikeza izipho khona ngale ezafika phela izisebenzise emendweni la ngapha futhi ihlobo labo makhelwane kwakuthi noma umthimba ususuka ngesinye isikhathi kuhambe lezi ntombi eziningi ezazizafika khona le zifike ziyitheze zimncedise zitheze inkuni zitheze inkuni abanye ezinye zazifika laphana kuchole amabele amaningi ukuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngalezo nsuku umsebenzi wokupheka ungabi nzima kuye kube lula.
Kukhungwa njani esintwini baba Ngwenya?
Kuya ngokuya kuguquka phela ukwenzeka kwezinto njengoba manje siyayibona imtshado le esibizwa kuthiwa ngama-white wedding. Lapho ubona khona ukuthi abantu bathi nxa bekhunga kuyafika isikhathi khona laphana abaphathi bohlelo abalumemezelayo ukuthi hayi sekuyisikhathi manje sokuthi abantu abafuna ukukhunga bengakhunga. Yikho lapho othola khona ukuthi abantu omunye lomunye uza nephasi layakhe eyi-present enye yabe igoqwe ngamabhokisana ungakwazi nokuthi kulani phakathi. Phakathi-ke kuba le zinto ezihlukahlukene abantu bayabheka ukuthi hayi thina singabalekelela ngalokho okunye kuba yimali nje. Thola ukuthi umuntu eyilethe imvulophi khona lapho bona bese bezibalela phakathi kwesinye isikhathi yabe ibhaliwe ukuthi iba yimalini. Kuba-ke le zinto eziningi ezihlukahlukene abanye bayanikela ngamaringi adulayo abanye banikele ngamawatch adulayo abanye banikele noma ngabe yini nje ababona ukuthi mhlambe ingabajabulisa abajadikazi lapha abanye befuthi baphinde banikele ngazo zenezi zinto eziyizitsha njengoba sikade sikhuluma yikho ke wawuthola ukuthi both side ngapha komkhwenyana nabo futhi bayancedisa umfana wabo ubaba naye kwesesikhathi wayekhipha inkomo okanye bekhipha imbuzi kusiya ngokuthi amandla abangakanani.
Umndeni uyakhunga umanyene na?
Yebo, lokho kuyenzeka ukuthi mhlambe esipheni ababe besiphethe mhlambe uthole ukuthi isipho esikhulu bese besithi isipho lesi sinikela nje njengomndeni wonke wakubani. Kwesinye isikhathi uthole ukuthi kuba ngama-couples mhlambe ubaba lo mama bathi cha sina nje singu-Mr. no-Mrs. Bani sinikela ngenkomo sithi abantu abazukulu bethu banjani bazosenga noma sinikela ngemoda sithi abazukulu bethu babe lenyawo ezilula kusiya ngokuthi amandla abantu abangakanani. Abanye bathi nje singumdeni wonke wakobani sithe ngcono sinikele nje sihlangene isipho sithi sibuye sihlangene kungakhathalekile ukuthi kuyabe kuyisipho esingakanani kodwa kuvamise ukuthi nxa benikela ngokuhlanganyela kube yisipho ngempela esithanda ukuba sikhulu. Kunjalo-ke bakithi babudube kuba indlela futhi yokubakhuthaza laba phela abaqala umuzi ukuthi bazizwe besiba namandla okuthi belokukhuthazeka ukuthi le nto abayiqalayo bengazisoli ngayo. Kwakuyindlela yokukhuthazana nje ukuthi abantu babona laba ababili babona ukuthi abantu ngempela bayabasapota kule nto abayenzayo.
Wanamhla sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besiqhuba lo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwedi kwezamasiko esintu. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe kwamanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela abalaleli namhlanje kusihlwa. Yathokoza lami ukwamukelwa kulelo hlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Sizabala kwabaseKolose chapter ka 2 kuverse ka 6 sisiya ku 8 iJona. Ngakho ke njengoba uKristu Jesu lamamukela njengenkosi, khubekani lihlala kuye, ligcile njalo lakhelwe kuye, liqinile ekukholweni njengokufundisa kwenu, liphuphuma ngokubonga. Qaphelani kungabi khona olithumbayo ngenhlakanipho eyize lenkohlisayo eyame emdabukweni wabantu lakuzimiso zemvelo yakulomhlaba kungesikho kuKristu. Ngakho kuqakathekile lapho ukuthi sinanzelele imfundiso leyi esiyithola kuPaul namhlanje. Siyananzelela ukuthi thina njengemvelo yethu abantu sijayele ukwengeza izinto, sijayele ukubona ngani lokho esilakho akukwananga kumba kusoze kwenelise ukuba kufeze lokho esifuna ukukwenze. UPaul lapha uleta imicijo eqhakathekileyo. Yokuqala yikuthi emfuna sonke siubambe yikuthi uKristu wanele. UKristu akudingakali ukuthi angezelelwe ngolunye lutho. UKristu ungaphezulu kwakho konke izinto. UKristu lo esamamukelayo akudingakali imithetho eminingi nengi lezigigaba kumbe lezinye izinto kumele sizenze ukuze singezelele ubukhona bakhe, singezelele amandla akhe, singezelele ukusebenza kwakhe empilweni zethu. Abantu abaningi bafuna ukudinga ezinye izinto. Khonokho nje ukuthi kuphela sithi sesimamukele uKristu useyinkosi nomsindisi wethu, sesithatha ilizwi lakhe silingenise enhlizweni zethu libe yilo elisikhulisayo, libe yilo elisiphilisayo, libe yilo elisizayo nxa senza izinto ezehlukeneyo. Abantu abaningi bagcina bebona ngani akwanelanga khonokho, kumele bengeze bebe lezinye izinto emaceleni ezizasiza ukusebenza kukaKristu. Manje lapho uPaul yasikhuthaza ukuthi uKristu wenele, akudingakali ukuthi sidinge okunye emaceleni. Ngumcijo wokuqala lo emfuna siwubambe, ngoba kathesi siphila esikhathini sokuthi labathumayelayo lalilizwi likaNkulunkulu bayefuna ukungeza ezinye izinto emaceleni. Isisekelo uThixo asifakayo ngokuphakamisa uKristu esiphambanweni, wamenza waba ngumhlatshelo, wamenza waba lihlazo ukwenza thina singabi lihlazo phambi kwakhe, wathatha izono zethu zonke. Akudingakali ke olunye lutho. Angangibonela laphana nxa kusiya ku-Easter ufumana abanye umuntu ezezibethelela efuthe esiphambanweni. Akudingakali kwabethola uKristu kanye kwanile. Abanye badinga la malembu, badinga lezinye izinto ezisemaceleni amanzi lokunye. Konke lokhu akudingakali. UKristu lelizwi lakhe kwanele, kuyakwanisa ukuthi kube yikho kuphela esiba lakho empilweni zethu. Yonke imfundiso intshumayelo ekususayo kuKristu akuseyilo ivangeli likaKristu. Ngenxa yokuba thina uKristu siyamazi, kuyadingakala ke ukuthi impande zethu azigxile kuye sonke isikhathi. Ilizwi likaNkulunkulu elisikhuthazayo likuye, yena ungulizwi. Njalo nxa sigxila kulizwi, sigxila kuKristu.
Akuyiphethe mfundisi.
Uyathandaza uNkulunkulu ukuba kubalaleli bami bonke abandlaleleyo abagxile kuwe Kristu babekwazi njengenkosi nomsindisi. Nxa bekhona amehlo abo abekade sekhangele ezinye izinto, siyathandaza ukuba baphambukise bebuye kuwe Kristu, impande zabo zigxile kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Yebo yebo yebo, mthokazo muhle lingali jona njani izulu kandaba. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla sixoxa lonkosi khona David owenhlanganiso ye Community Podium. Sixoxa ngohlelo lwabo oluphansi kwesihloko esithi of elusive healthcare education and water, the story of Ngai. David, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okunenge ngalolu hlelo olujonge ukuthuthukisa uZulu eNkai.
Njengenhlanganiso Community Podium, thina vele umsebenzi wethu semaphandleni sizama ukuthi njenge media organization sigxile kakhulu emaphandleni sizwisise inhlupho abantu abahlangana lazo, kungaba kusemat north, kungaba semat south. Sixoxisane lezakhamizi zenkayi inyanga le ephelileyo, sikhulumisana lokukhokheli besigaba abowehadi, abantu abasakhulayo lapho esihlangane khona lentombazana okuthiwa ngu-Aquiline Nkomo, yena ohamba 11 kilometers esiye esikolo, 11 kilometers evela esikolo, kutsho ukuthi ngelanga utshaya 22 kilometers esiya esikolo. Lapho sihlangane khona le ngxaki ezinje eGwelutshena, iGwelutshena Secondary School, yisikolo esingela isona isakhiwe sizodwa kuthi ukuthi abantwana bafundela ngaphansi kwesihlahla sifikile sesikolo akule building eyodwa engakapheli abazali sebethethe 5 years bezama ukuthi behlanganise izimali abaye behlanganele isamende bengu-2 abanye 5 bezama ukuthi beqede lesi sikolo ngoba nxa kukunje izulu selizabuya abantwana baye esikolo ngoba izulu liyabe lisina kwesisikhathi primary Golitshena primary ibe banika 1 class so form 1 to form 4 bonke bekwana eklasini eyodwa ukuthi babe besiye esikolo nje kuyazixoxela nje ngoba ngubani ungafundisa uform 1 lo up to form 4 eklasini eyodwa so izo lezinhlupho esihlangane lazo sixoxisa lezakhamizi zeGwelitshena sikhulume ngehealth futhi ukuthi khona even iGwelitshena clinic khona phana isibhedlela nxa uadmitwa ubuya la wakha amanzi ungabuya le 5 liters ngoba kulamanzi esibhedlela ilasezikolo futhi akulamazi so abantwana bathola umunye lomunye ubuya le 2 liters yakhe yamanzi yokugeza ama toilet logeza izandla mabe ngene esikolo njoba kusike ku COVID-19 pandemic kubunje so izinhlupho isigaba senkayi esihlangana laso
qhubeka khonapho DVD ngodaba lolu utshela uzulu okunengi ngezikhalazo zabantu abasenkayi
isikhalazo esasikhona esikhulu kundawo yenkayi ukuthi sicelane ukuncediswa bakithi asila ngitsho natural resources ngathi singayikorokoza sithole lokhu lalokhwana so abazali laba balesifiso sokuthi beyakhe isikolo kodwa sokuthethe 5 years kwehlula imali kasihlangane
hayi siyabonga Dibiti isikhathi sesedliwe ngumangoyi gqiba lengxoxo
le documentary lapho abantu abangabukela khona bebone ingxoxo esibelayo lezakhamizi zeGwelitshena beqoxa ngendaba zamanzi ezehealth zona lezi zesikolo itholakala kucommunity podium YouTube account umuntu engasearcha kuphela ku-YouTube yathi community podium izahlangana layo leyo documentary lapho-ke esifisa khona ukuthi abantu bonke nje emhlabeni jikelele abafisa ukuphathisa abanye bafuna ukuphathisa ngendlela ezitshiyeneyo ma ekhululekile aphathise nge-building material ayihambise esikolo kumbe aphathise ekhulume lesikolo directly lapha esifisayo ukuthi isikolo sithole usizo
hayi zulukanda basithanda ukubonga unkosi khona DVD ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo kwanelokwa lamhla olivalisayo ngenjabulo igama ngumaigobe bye bye
wezemidlalo namhlanje iqembu leCapes United seliphumile emdlalweni wenkezo yeJibhuku Super Cup kulandela ukuba nguthikile obhanqa 1-1 emdlalweni wanamuhla leqembu leDynamos. Amaqembu la abedlalela phandle kwedolobho leHarare. Emdlalweni ofanayo, ele Highlanders Football Club leBulawayo City abenguthikile obhanqa 0-0 emdlalweni odlalelwe kuBulawayo. Inkezo yeJibhuku Super Cup ngenye inkezo ezigathekileyo eZimbabwe. Kusenjalo kubikwa ukuba usomabhizimusi ukuda Takurei onika iHighlanders Football Club imali yokuqhuba inhlelo ezijeneyo wethekelele eHighlanders Club namuhla lapho athembise ukuba uzathukuthukisa indawo le kusukela kusasa. UTagurei uphansi kwezijeziso zenotho ezafekelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonayanga. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso zababalisi zithi kumele bonke abangahlatshwanga ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 bahambe emsebenzini kusasa. Isithunywa senhlanganiso ye-United Nations sesifikile eZimbabwe uyahlolisisa umonakalo odalwa izijeziso zenodo ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bayakhala abantu eNyamandlovu ngokubulawa kwowesifazana indoda eyaphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olivalelisayo ngoKeeps Do.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.